Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokho akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokho. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo iparty yeMDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwaMnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla leMDC team.
Inhlamba $17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla le school fees, lama bill ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinjo eziningi ngama four rooms.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane seZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubiza umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhathana ngemihlobo lezenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
UMnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakaMnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube loMnumzana Elias Mdzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba kuveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabaseli bakaTsvangirai, uMdzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. UMnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana okusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgalo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukuna ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla leMDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli njalo kuyafeza obala ukuthi iMDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo abanye abakhokheli kweMDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla weMDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu Ashley Funye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya kabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukaMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayitshuthi ukuphakanyiswa yena yedwa, ayisuthi ukuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele, ngoba it kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth kade ngakhangeleli wenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhulayo e-MDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Chitsiba, ixwayisa uMakhube loMthuli bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMthuli nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC, umnumzana Tswangirai engekho, uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance, kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTswangirai. Ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhitshwa kukaMthuli lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTswangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomngangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele isidwe 7 ngiseHarare, ngingumGibson Bebe.
Kusenjalo, ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tswangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe ku-MDCT kanye lakumanyano we-MDC Alliance lapho i-PDP elilonga khona. Embikweni eliwethulela muhla, ibandla leli lithi lizakwamukela umnumzana Chamisa ukuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tswangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele siphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
I-Management Committee ye-PDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo esenziwe uMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke ngulo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba, ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu, abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Thina njenge-PDP kathi sifuni njalo kasithande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla, kodwa ke thina sima ngezinqumo eze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa. Thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele. Thina ke kasibi lohlupho lakho, kodwa ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi ipolitics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance ke,
bonke bahambelana ne-alliance ngoba nanko phela labanye abasekelo abanjengaboMthuli baka babonakala ke kwamanye ama-rally ze-alliance. Samukela kona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli, njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Washman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo uminista, simbonile inhlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilansolo ngitho kasisoli lutho, ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimlethile lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance kwesikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilansolo, kasilahlupho ngakho.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alichumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende eMhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi eMhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza eNRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senzeni, sibhadale rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinto eziningi ngama four rooms. Ama four rooms lana kusey ukuthi ngama four rooms, sebe double phakathi. Ngapha ulojisa two rooms. Yena osalale two rooms ukwenzela ukuthi raise imali one room belela abantu bengu10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza eNRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4000 mina ngihola $25 so imali le kayenelisi ukuthi gcina abazukulu. Ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo njengoba libona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Banda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Sifuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi anti basitshele ukuthi iyangaphi sebenzisani phela njengoba bengasinikithe ukuthi siyidle anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esinathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso ukuthi benikile akatheza banike imali yami and kolapha mpila nzima nje athi khona ngikundisa kunika imali yakho ngathola lanika imali yami ingasayina ngaphi kwakhona abantsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
siqoqene njengabantu izizalwane ezihlala ama-pensioners ngoba sizinda ichabalala mostly kwesiqhasele khona indaba leyi kula bantu abadala basenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyabona ukuhluleka kwabo lapho ehlala khona
osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabasha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcinwe ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni
abadala yiwa basikhandele ezindlini thina njengama youth asisebenzi abadala abasebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions zabo azenelisi ukubagcina and if you look at it ngendlela eku situation yakhathesi into leya affect bona bodwa ye affect a lot because it's a broader national crisis so kuswelakala kwemali ezabadala ku affect a lot because thina sihlezi abadala yiba basigcinile so sithuma ngoyo selala yesiko ngenxa yemali
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshwe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kuka Raila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesi lengwalo zokuba ngowase Canada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingawela phansi loba yisiphi isikhathi. Uhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe lamhla uChris Gande weStudio 7 Uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo sibanceda ukuthi bengagcini sebese endaweni ezinjengabo you know nursing home ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engekhoyo you know the family in absence ukuthi umuntu usifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi kumele ngiyebona udokotela so thina sifika sibe imuli adopted for a small fee sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kule zifundo yini owazenza ukuthi weze wenelise khona?
Mina isifundo engasenza ngese business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala you know I don't know what you call the elderly abakugayo abakugileyo or the aging as we call it here so just learning ukuthi what the aging or as we age the stuff we need the skills we need and the skills we need to sharpen, and at the same time, the skills I could take advantage of and make a living out of, that's what I turned into a business.
Manje nxa usebenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness.
Lezo ngazithola sibili. So as such, you know, lapha sikhona thina lapha, first of all, ukuthi ngumuntu we onsund. For ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously, for one, ngikhuluma ngiyagiliza. SQN ngiyagiliza. Gwalaba balapha. Ngiphinda ngena ngilo, you know, ngile color, as we put it here. It's a very difficult, not just industry or market to break into, but just the whole business sphere. To be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. You know, ngihambile ngafunda sibili, ngifikile university eyalapha, ngadlulela phambili, ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So ngxabe ngingena la bantu banokuhlonipha ukuthi, you know, usislow, noma esenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into lengqondo. So kuba nzima, but kuba lula nxa umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe, azama ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani, uvela ngaphi, njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye, ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha eMelika?
Ye, likhona sibili. Ngithi, you know, don't give up. Sing, you know, ama opportunities akhona, and uma umuntu uzinikele, uzimisele, njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo, and useqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababe khulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ukuthi wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki elidibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye kunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha esikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizinisi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama-programs athile abantu, asithi ngama-minorities, abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi bapromote ukuthi kungabi one-sided, ukuthi kugcina kusiba ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities wanane ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile, useqinisweni, uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, themba ngawo ukuthi lo muntu lo into abuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumelele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku kobulawayo eGodini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sowuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu, kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwekhansili yakobulawayo iTerracotta kunye lengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa labantu abathengisela egodini manje. Igodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuzakuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqo umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe indawo eTerracotta umnumzana Thulani Moyo uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Njenge Terracotta i-contractor yethu Oliviero Construction sivumelene labo ukuthi mhlaka 1 March kulonyaka besithe bona they must be prepared ukuthi bangene ku-site baqala umsebenzi. Ukuqala kwabo umsebenzi is to do simple things like ukugombolozela i-site. So sifake i-boundary on the site to make sure we secure the site. After that siyaqala ke ukwenza ama demolition works and then also in those demolition works it sifunguyenza is that ngemva maybe let's say 2 months sifuna ukuthi senze i groundbreaking. So leyo groundbreaking okwamanje we are targeting ngesikhathi se trade fair ukuthi senze that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani ye Terracotta indawo yokwakha igodini.
Project le egodini redevelopment ya handed over to the developer mhlaka 25 January. We handed over the site esibumeleleyo kathezi ukuthi mhlaka 1st March bazamova on site, but in the meantime silaloko kuthiwa i-relocation kulabantu ofanti besuke ngoba igodini kathezi kulabantu abasebenzela khona ama transport operators, ama informal traders labanye nje abalezakhiwo khona pan. So laba abantu bazamova by end of February to allow iwork to start ngo-March. Ngo-March siqala ngokudiliza kumbe i-demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yikhansili ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
That is your development corner. But but the way you are doing, I want to be considered. Say something I'm passing about to them or change no interest. I don't know. Is there any document as he signed out Terracotta as it can see as a situation? I'm a better zone. Okay, assets are checked in temporary basis when he's sitting down. I'm a weird and ye. As in dynamism, as it is, with equal enjoyment, as is I say, between our seed fathers, the locals in the Terracotta, and our informal trade.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zwisa yomculo othi vikela uvela kumama kaNola lamagabazi uSthembile Mlotshe waphela uSenator LJ's Marabini Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.